Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle ikudibana kuhlelo lwe Studio 7 lamhlanje kungolesithathu mhla ka 2 kuzibandlela 2019 igama ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
kuhla penduke ngoba uyabona ukuthi into bezingahambi kahle the way u vice wakhe ahendle ngakhona udaba lolu lokukhala umsebenzi wabo dokotela bekuvele kucaca ukuthi akala solution to i problem le.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sebuyelile emsebenzini ikhefu lakhe lingakapheli ukuze ezame ukuqeda ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela.
Okufuze kulungiswe indaba yokuthi imali itholakale enelisa ukuthi izinto eziqakathekileyo zitholakale. Njalo-ke intengo yezinto kufuze uhulumende enelise ukuthi ebone ukuthi izinto azithengiswa ngendlela eyenza ukuthi abantu bengayenelisi ukuzithola.
Incwethi kwezenotho zixwayisa uhulumende ngamele akwenze ukuvuselela lokuthuthukisa umnotho welizwe. Inhlanganiso ye-National Association of Development Committees ithi izakhalaza kuhulumende imcela ukuthi adede kunyathelo lakhe lokwesula impadalo yama-school fees ezikolo ze-primary. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sebuyelile emsebenzini okwesiphangiphangi ikhefu lakhe lingakapheli ukuze ezame ukukhulumisana labo dokotela asebedlulise inyanga bekhalale umsebenzi. Odokotela laba bafuna uhulumende abengezelele iholo labo njalo ebahlawule ngedola leMelika. Bathi njalo uhulumende kumele alungisise umumo ezibhedlela ngoba kungela mithi yokwelapha izigulane. Uhulumende labodokotela laba sebeke bahlala phansi bakhulumisana kodwa behluleka ukuvumelana. Omunye wabasekeli bakaMnangagwa onguye njalo obephethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uke wazama ukwethusela odokotela laba ngeviki edluleyo ukuthi babuyele emsebenzini kodwa wehluleka. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha eMelika uMnumzana Dan Moyo yena othi lanxa engelathemba lokuthi uMnangagwa oza kwenelisa ukuluqeda lolu dubo ukuphenduka kwakhe emsebenzini kuyinto enhle.
Kuhla penduke ngoba uyabona ukuthi into bezingahambi kahle the way u vice wakhe ahendle ngakhona udaba lolu lokukhala umsebenzi kwabo dokotela bekuvele kucaca ukuthi akala solution to i problem le ngoba abo doctor masi siyeqinisweni shiwa bangasebenzela ama 300 RTGS ngenyanga. On top of that uthola ukuthi imithi iyashota ama resources abalawo even to the point yama gloves zasebenza, they are actually bakuba zifaka ku risk enkulu kakhulu of contracting imikhuhlane nge under ama conditions abasebenza ngawo. Even kunjalo nje angazi ukuthi yena umnangako yini abona ungathi angayenza ezotshintsha isituation umumo obhekane labo dokotela. So yes, kuhle ukuthi aphenduke, that means ukuthi at least conscious of effect yokuthi izinto azimanga kahle, and kuqakathekile ukuthi yena njengomongameli adile la isituation le. Kodwa I think into exaka abantu kakhulu ibehavior kaChiwenga, ngoba ube usenze ngathi uyahlanya ngoba bekungaqedakala into ayenzayo. Abantu basele bemangele ukuthi kambe uvice president singabe sokwenze njani. But akumangalisi ngoba ungachayikhu umuntu ofana lomgabe ubona ngathi vele yini engaphuma lapho, ngoba ikuzidingela nje ukuloywa ubhekile. Yikho engakusho ngebehavior kaChiwenga.
Ngezinye indlela mnumzana Moyo, singathi uMnangagwa ngokuphenduka kwakhe lapha uthi uChiwenga wehlulekile yini ukuqhuba umsebenzi kuhle?
Ngempela that is very obvious. Kusobala ukuthi akaselali themba lokuthi uvice president wakhe uyakwanisa ukuwenza lo msebenzi lowo, ngoba wona umsebenzi wakhona uyasinda, ngoba eqaleni ilegitimacy yabo nje bona beyithu loChiwenga ayikho ebusweni babantu, emehlweni abantu beZimbabwe. They do not recognize uMnangagwa le presidium yakhe is legitimately elected. So on top of that, then you have uChiwenga ongelayo iskill PR, the public relations akayelayo completely, and khonapho kumele engumuntu okumele adile labantu, adile lama situation afana lalawo. It's clear ukuthi akalayo ulwazi lokudila le situation efana laleyo, and ukuphenduka kaMnangagwa kubeka sobala lokhu ukuthi hayi akaselali themba lokuthi uvice president wakhe angawenza lo msebenzi manje. Ngekwasazi-ke ukuthi uzoyenza njani next time ayithathe leave. Kusho ukuthi angeke asathathe leave until 2023 phela, ngoba uzochiya semuntu. Singazumhadi naye ayikho into angayenza futhi laye, ngoba nje inkukhu nje phomu kudonswa ngamakhadi.
Yena uMnangagwa siya kulivu wathi kokuba umsebenzi, kuyina sengakutshintsha ngokuphenduka kwakhe?
Ayikho nje into azoyitshintsha lapha, nje ikuphomba ukuzama ukutshengisa ukuthi hayi khona mina ngisasengupresident. Ayikho nje into azoyenza nje laye, ngoba eqinisweni i-government ayilayo imali yokuthi baholise odokotela lapho. Lelo yilo iqiniso, ngoba imali since nge-corruption ekhona, imali zonke ezitholakalayo uMnangagwa sizokuthiwa ubhizi wakhe imention efuna ukudlula i-blue roof. So imali zabo, you can see ama-priorities abo ukuthi they are not focused on ukwakha isizwe sakithi. And abodokotela angiboni mina beyinikezwa le mali abayifunayo, ngoba uzothola ukuthi ayikho. Umuntu engimzwela usizi nje ngumthuli Ncube, ngoba uMnangagwa uzothi Ncube akuyidinge phela le mali efunwa ngabodokotela, ma kuukuthi bayabona ukuthi kule need yokuthi odokotela laba baholiswe kahle for umsebenzi abawenza.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT ngapha eMelika, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Uhulumende sekhuthazwe ukuthi asebenze katalala avuselele umnotho welizwe lonyaka, njalo aqhube inhlelo ezizaphathisa amankampani ukuze kuqedwe umkhuba wokuthenga yonke nje impahla phandle kwelizwe okugoqela amaqanda lochako sivisalo. Sixoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Richard Mawomva wachasisa amanyathelo athi kumele aqakathekiswe nguhulumende.
Okufuze kulungiswe indaba yokuthi imali itholakale enelisa ukuthi izinto eziqakathekileyo ukuthi zitholakale. Njalo-ke okwesibili ngokuthi intengo yezinto kufuze uhulumende enelise ukuthi ebone ukuthi izinto azithengiswa ngendlela enza ukuthi abantu bengayenelisi ukuzithola. Njalo nxa imali ivuma uhulumende kayifake othiwa ngama-subsidies kuzinto esingenelisi ukuthi sizilungise lapha, ayikhona ukuba nomkhonomi wokuthi thina siqhubeka sithenga ezinye izinto esingazilungisa lapha. Yikho-ke zonke imali ezingabuthelelwa zitholwa nguhulumende kufuze zibe zisenza ukuthi abaya industry elizweni abalungisa izinto besizwe nguhulumende ukuthi beyenze izinto ukuthi izulu ezithole ngamabhondi ayenelisa ukuthi ekhutshwa nguhulumende, ngoba yiwakhona njalo ukuthi lokhu kuzaguquka ambona.
Ibhondi kumele lesulwe yini kumbe liqhubeke likhona?
Yilo likhona, ngoba singafuna ukuthi thina imali yangaphandle akula lapho ezavela khona, uhulumende akula lapho azayithatha khona. Yikho uzulu kufuzele kwazi lona leli qiniso, ngoba singayekela ukwazisana lona leli qiniso sizabe lokhu sikhalela into esingeke sazithola, ngoba ibhondi lisakhona njalo lizaba khona okwesikhathi eside.
Kodwa uhulumende laye kamelanga avume yini njalo amukele iqiniso lokubana ibhondi ledola lemelika akulingani?
Khona lokho yikho sokufuze kwenziwe. Kungaqeda ukwenziwa khona lokho imiholo yabantu ikhwezwe, kodwa ikhwezwa ingamabhondi hathi imali yangaphandle. Okwemali yangaphandle kufuze isebenza imithi lezinye izinto ezicadekileyo. Yiliqiniso okufuze silamukele kade sesiya phambili njengabantu baseZimbabwe. Okwemali yangaphandle kivele kasomali yethu, yikho-ke asingeke sakhalela ukusebenzisa imali engaso yethu nxa siwukuthi singabantu abanakanayo sibili ngokugcweleyo.
Ezinye ingcwethi zithi kumele uhulumende angene kumanyano werandi. Ungakukhuthaza yini khonoko?
Ye, lokhu singakukhuthaza ekuthini siyakhangela ukuthi impahla eziningi kungabe kuyikudla, kungabe kungokunye okusebenza emankampanini, into eziningi i-South Africa yesi sizayo ukuthi sithenge izinto, uzawuthola ukuthi uchago ngokwalo emashofini kugcwele uchago lwase-South Africa, lokunye okuningi even amanamnede ngamanamnede ase-South Africa. So mbone ngazani singenza njalo kungasinceda ukuthi sibe senelisa ukuthenga okunye e-South Africa, ngoba yililizwe esilokuxhumana lalo kakhulu ekuletheni izinto ezithengiswayo njalo ezidliwayo lezinye impahla ezidiyeneyo eziqakathekileyo empilweni zabantu.
Umnumzana Richard Mawomva yingcwethi kwezenotho. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi wenza konke akwenelisayo ukulungisisa indubo esibhekane lozulu ezigoqela ukusilela kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi kanye lokutshabalala nje komnotho, abantu abaningi bathi akula bubelo obungalethwa nguhulumende lonyaka, ngoba sekuvezile sobala ukuthi akalawo amaqhinga okuhlenga ilizwe. Bathi okumqoka okudingakalayo yikuthi umongameli Mnangagwa akhulumisane lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kanye labanye abakhokheli bamabandla aphikisayo badinge isisombululo. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi ngaphandle kwalokho umnyaka omutsha lo uza kuba lobunzima obuphindiweyo.
Ubunzima bukhona, ubunzima sisazohlangana labo, and sibe kwazi ukuthi lapho kuba lobunzima khona kwezepolitics kuba lobunzima kwezomnotho, ukuba lobunzima khona kwezomnotho kuba lobunzima kokuthi kutholakale nje imfundo ezwayo izibhedlela zilamithi. Ngibona sengathi kuzaba lobunzinyana sibili mfokankomo, ikakhulu ngendlela esizwa ngayo amazwe omhlaba lawa, indlela asekhulu uqala ukukhuluma ngayo ngelizwe leZimbabwe. Asazi kuzala nkomoni, kodwa-ke kuhle ukuthi abantu behlale bezimisele ukuthi hhayi akuzukuba lula phambili.
Be kungani kuba lethemba ngesikhathi umnankagwa ethatha intambo zombuso kodwa sikhuluma nje abantu abaningi bayakhala abanye sebeze bethi umgabe ube ngcono kulaye umnankagwa ungavumelana lalumbono yini
hayi cha kangivumelani lawo lo mbono fokankomo ikuthi angithi uyabona ngesikhathi kulomgabe umgabe laye ubebusa lamasela akhe amasela akhe kade tshontsha besebenzisa abanye abantu abayibona lamhlanje abangasenelisiyo mhlawumbe ukuthi labade bebatshontshela bebagabele ngoba umnankagwa laye ungene labakhe labo abakamnankagwa labo bakhangela abanye babo abangayisibo labade bekhangelwa umgabe so okukhona nkomo ukuthi eqinisweni iZimbabwe esilayo lamhlanje yona le kamnankagwa kayifani leZimbabwe kamgabe yebo yabantu bebelethemba sibili ukuthi ikakhulu kwezomnotho ukuthi umnankagwa uzaletha utshintsho kwezomnotho kakhulu kodwa hayi sokusobala ukuthi ithemba labantu lapha delikhona hayi ukhaya ngani bebethembe ize ukukhaya ngani umnunzala uyehluleka ukuthi agcwalise izifiso zabantu kodwa engakwaziwe ukuthi uyehluleka ngokuthi isifiso kanaso kumbe uyehluleka ngokuthi kuvele nje khonokho akuphethe ukuyamehlula khona
abanye magonya bathe akula muntu kuzano PF ongahlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo ngokunjalo bathi okudingakalayo ukuthi kukhitshe lona ibandla lezano PF uthini ngalombono
uyabona mfoka nkomo ngivumelana lakho ukuthi izano PF kayila mandla ukuthi ingasilethela esikufunayo thina njengamaZimbabwe okwakathesi ngileqinisa lokuthi izano PF ayizukuba khona embusweni okwesikhathi eside lokho ngileqinisa lakho sibili ngoba ukuthi izano PF isisifa akuthandabuzeki kusobala kusegcekeni nje wonke umuntu uyakubona okukhona ukuthi esikufisayo njengabantu izano PF kayila mandla ukuthi ingakufeza izifiso zethu ngegcwalisiseke sibili ngezano PF ngokuyazi kwakho nkomo njengoba nje ukubona nje ubona nje isimo sezinto ukuthi sinjani kathesi kodwa ke iproblem esikhona ukuthi nxa izano PF leyo ingaphuma embusweni kungena bani yikho lapho kumele ukuthi kuqondise khona
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilitane. Izikolo zilungiselela nje ukuvula ngeviki ezayo inhlanganiso yeNational Association of Development Committees ithi Iza kusa ugwalo lwezicelo kugatsha lwezimfundo ikhalaza ngokuthi uhulumende kumele adede kunyathelo lakhe lokwesula imbhadalo yama-school fees. Uhulumende uthi ufuna ukususa imbhadalo yemfundo kanye lemali yama-levy ezikolo zaphansi eze-primary. Kodwa umkhokeli wenhlanganiso ye-National Association of Development Committees umnumzana Max Mkandla Uchalo Chris Kande wa Studio 7 ukuthi la nxa lelinyathelo lilihle kuza kuba lobunzima ekuthuthukiseni izikolo lokubhadala abasebenza esikolo besenza imisebenzi etshiyeneyo.
Ngisimo selizwe lethu leli angeke siye ku basic enjenganaleyo ku basic education kube sesithi thina kungabhadalelwa kufundwe nje kuphela. Under these difficulties ama conditions esiphila kuwo uminister laphana uyabibone umbono omuhle kodwa ke kayisombono ocacileyo ngokubana akakhulumi ukuthi isikole siza develop kanjani akakhulumi ukuthi silama employees izisebenzi lezana ezisebenza ezikolo zona izisebenzi zona zizabhadalwa njani sizabakhupha yini sizakwenza njani iway forward yakho lecacileyo laphana uminister kaphumanga la ngalokho ke thina njengabazali asoze sikuvumele khona lokho ngobana kuzabulala kakhulu izikolo ezisabelweni semathebeleleni zehluleka ukuthenga ibhasi kumbilo kuzeni ikhombi pho ke sokuthiwa khona sebenza ukuthi kakusabhadalwa lutho kube sokusika njani in terms of development intuthuko anti yefunakalayo
ya manje mnumzana uyakhuluma lapho ukuthi njengabazali alikufuni liyathatha nyathelo bani
Inyathelo sesizalithatha lapha yokuthi khona njengoba ziyavulwa nje abantu bebonisane ngama committees asezikolo njengoba ibabamelile abazali. Siza kuya khona emahofisini abo siyoqoqoda ukuze besitshele kuhle singakabi leminye imihlangano ezikolo eyabe sizayimemeza ukuthi sichazisele labazali labayibo abafundisayo izikolo lapha amateacher ukuthi khona sesifike kusiphi isibanga ngoba namele lathi siyeboniswa lathi sibabonise imbonete esiyibonayo kungaphuma kuthiwa nje ilizwe liwile kangaka uthiwa khona basic education. Kumele kube yi-affordable fee ebhadalwa esikolo. Imali engabhadalwa ngumuntu wonke. Yes, kuqondile lokho. Njengoba u-finance minister sithe nakula mali, esithi uquma le mali, le mapay abanye abantu phezulu khona le, ukuthi wonke umuntu umele ilandele khona lokho. Lathi nxa siquma laphana kulezi zisebenzi, siqume sisazi ukuthi vele kakula mali. Sibachazisele ukuthi umungona umi njani.
Kodwa ke bakhona abazali abathi bona bayamukela leli nyathelo ngoba bevele bethwele nzima bengela mali.
Ye, umzali phela anti ufuna ukuvele ehambise umntana esikolo. Vele bakhona abazali sibili abangabhadalanga ama fees umnyaka ithemu yonke. Abanye njengama grade 7 kulezi kwerethi ezomnyaka lomnyaka lwana owadlulayo abathiya bengabhadalanga bahamba. Laba abazali abatsho njalo laba babe beqondile kodwa bakhangelanga dab ukuthi laphana ke kube sokuhamba njani mhlawumbe labo ngabazali vele bona kade bengabhadali imali ezikolo yibo labo abazali bangabe besitsho njalo okade ebhadala uyakwazi ukuthi imali yakhe ibihamba njani kade sibesilabantwana lapha ukudla kade kubhadalelwe ezikolo lapha ama-$5 lana ukuthi abantwana bebe labantu ababaphekelayo njalo bephekelwe ukudla okuhle ngoba iministry yahambisa impuphu kuphela ayihambisi isithebo kwahanjiswa umumvu kuphela but then umumvu lo bawudla ngani abantwana then abantu bona babhadalwa phela kumele sibabonge ozwe ngama volunteers kwathi kumele sibe ngabantu.
Umnumzana Max Mkandla ngomkhokheli wenhlanganiso ye National Association of Development Committees ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokubingelela izihlobo labangane.
Ngithanda ukubingelela izihlobo zami zonke eZimbabwe esigabeni sewangi abakwenyoni eGurambira ngapha eCoast State. Wonke ongaziyo waziyo Solomon Nyoni. Endawo esothwa izogurambira lapha. Endawo esothwa selusulu le abadala khona nenyawo bingelela njalo. Yeah, bingelela bonke abantu abangaziyo ekhwekhwe lapha endlala khona ingane zami. Ingane zami zonke ngiyazibingelela. UPercy, Solomon, Solomon Junior, Prominence, Robbie Loft. Ngiyabingelela abantu abami. Lemzansi lapha engikhona eSouth Africa la. Ngena wonga bangaziyo mina abantu abesontweni ezayoja 45 South Africa leZimbabwe bingelela njalo esebenza lawo lapha ngasemaloleni la abangaziyo endibala bendlela esuka lapha ngeSekhongo bonke driver yithi mathoda asebenzeni asebenzeni senze singena umnyaka nomutsha sibe sihle emgqoqweni lawo lani basakazi ngiyabingelela Studio 7 lesika iminyaka yonke le siloku siyisekela njalo lokhu isiba isibilethe izindaba. Hayi madoda. Libo sikhumbula libo sifonela njena madoda. Sasifoneli. Udube so lokho fonela abo kodube nje. Thina hayo konye nabasifoneli. Sifonele le first fonela le madoda. Ngiyabonga. Sipping the juice, but
number, we're making the door. My money grew. So since you mali pet, bits is I'm in Dwana and Gang Smack. I'm begging gun and gap as a pet. I school in hate a book for trial as tech. When Mona Lisa says we'll pill a pet. It's at a young and I mali temp.
Abasibambela umsebenzi wethu ku-Studio 7. Ngiyalibingelela kakhulu. Ngithi phambili ngomsebenzi wenu omhle kangaka elisenzela wona. Ngibe sengibingelela usisi wami oselizweni lenkayi okuthiwa kuseNkuba. Bangu-two osisi bangikhona. Ngibingelele labo bhuti bami abasendaweni okuthiwa kusesiyezi. Ngibingelele bonke omakhelwane bami esihlezi sonke endaweni yakoJahana eGogo. Ngiyabonga kakhulu lami ukungena kuhlelo. Ngingakhohlwanga umkani ngilaye khonapha. Ngiyambingelela nemuli zami ezithetheya kwamazwe omhlaba ezihawula zikhonani. Esingakwaziyo kunjani ukuthi badleni balala ngani. Ngiyazibingelela kakhulu. Ngibingelele le muli yami enginilayo ekhaya lapha ngoJahana konunku. Ngiyabonga.
Sanibonani abasakazi abahla abathandekayo lapho. Siyabonga izinhlelo elisinikeza zona sezingeni eliseqophelweni eliphezulu. Kuyasijabulisa lokho. Ngithathe ithuba ngithanda ukuthi ngibulise umndeni wakithi laphana eNtebe komoya kwaphindi laphana. Ngiyabulisa nonkosikazi wami nje phansi khona le eJotsholo khonapho kushade khona mina nje igama lami. Ngibulisa bonke nabangane nezihlobo zonke nje ezingaziyo phansi khona laphana eGwande Ntebe. Ngijampa nje intaba laphana siya ngale emawane bakithi bonke abakulani ndawo nje kwaphindi ngithi hayi unye umnyaka omuhle isihlobo zami laphana ukuthi inkosi ngathi-ke isingangenela nje isibusise ikho konke siyabe sikufisa nokukuhlela kikho konke ukuthi uNkulunkulu abe nathi. Ngiyabonga okhulumayo ngihloniphane umoya ubindi laphana eSentebe.
Uvuka njani mlalelo othandekayo? Ziyadubuka lapha emsakazweni sikuhlelo lokuvingelela izihlobo labangani.
Salibonani kuStudio 7, igama lami nguDawudi wakwaMzizi, ngihlezi eGauteng eGoli kwele-South Africa. Bengithanda ukubulisa zonke izihloko zami ezikhona elizweni laseZimbabwe. Ngibathi kungathi uNkulunkulu angangenelela isimo esikhona ekhaya siyasazi sonke. Isimo lesi sibi kabi, nangesinkwa lesi esesilayinelwa kanye namaphilisi asebawathola ezitaladeni ngelokhu sengemali ye-foreign currency. Sithi khona uNkulunkulu ngathi angangenelela khona lezweni laseZimbabwe. Sinxusa bonke abafowethu nezihloko laba abafinyelelayo abakhona emazweni ukuthi kabakhumbule emakhaya. Lokho kuyabo kuthunezile. Bahlala bancedisane baphanane bona bonke. Njengoba nathi manje sithunezile ekhaya isimo sibi. Nathi ngapha lapha esikhona khona esihlezi khona kwele-South Africa nisendaweni ekuthiwa isebhali esihlukeni singenelwa ngamanzi ezindlini izindlu ziwile. Okulusizi olukhulu kakhulu. Ngiyabona.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe emlalelo yenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001
0800 462 465 0318. Siza kuvalela wona ke khonapha emsakazweni. Ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sebuyelile emsebenzini ikhefu lakhe lingakapheli ukuze zame ukuqeda udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa olivalelisayo kwamanje ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.